Siyabonga Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 kuMpandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
I would like all men and women in this great nation to support.
Yalinxusa bobaba nabomama eliselizweni elihle kangaka njengeMelika ukuthi lisekele imizamo yenhlanganiso zomhlaba yokuvikela abayanga emhlabeni.
Umkhokheli wensonto yeRoma uPope Francis lamhla okhulume phambi kwamalunga edale leCongress yeMelika.
Ngabe ukuthi uyavumama wabantu amandla wathini ngabaningi kodwa nawavuma wena wayabhadala wayahlawula ma-Afrika aphinde atshintshe sokuzakwazi ngoba sewavuma icala kudala.
Owayesebenzela uhulumende waxotshelwa ukuthi watholakala emdlalweni wezitabane usemangalele umqhatshi emthethwandaba we-Labour Court ngokumxotsha umsebenzi. Iqembu le-Highlanders litshela umhlangano lentathelo zindaba lamhla ukuthi lilakho ukudlalisa umdlali obedlala eSouth Africa uRalph Mathema emhlanganweni walo leCapes United ngensonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umkhokheli wensonto yeRoma uPope Francis lamhla okhulume phambi kwamalunga edale leCongress yeMelika wakhuthaza amalunga lelidale ukuthi asebenzelane ndawonye emzameni yokuqeda ubuyanga. Intathe yezindaba yethu uNtungameli Nkomo uyalandisa.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene phambi kwedale leCongress namhla ukuze kuzwa amazwi kaPapa Francis yena okhuthaze ukuthandana lokubambana phakathi nakukaZulu emhlabeni jikelele. Uthe ubuyanga into ephazamisa impilo zabanengi, ngalokho uPapa Francis ukhuthaze labo abatholayo ukuthi bancedise abayanga labaswelayo. Olunye udaba olumqoka ekade evele ekhangelelwe ukuluphatha ludaba lokuguquka komkhathi ngezizathu ezijiyeneyo ezenziwa ngabantu. Upapa uthe kulobufakazi obugcweleyo bokuthi umkhathi uyaguquka njalo uguquka ngendlela ezingalungelanga abantu. Ngalokho uthi kungumlando wawo wonke amazwe kanye loZulu okugoqela idale leCongress ukuthatha amanyathelo kulwisana lenguquko le. Upapa uphinde wasola kakhulu izimpi ezikhona emhlabeni jikelele ezigoqela impi yeSyria ezibangele ukuthi izigidi lezigidi zabantu zibaleke kuleli lizwe lamanye ziyephephela emazweni ase-Eastern Europe. Uxwayise amazwe angaba ethengisela abantu abaqala izimpi izikhali ngezizathu ezigoqela inkolo ukuthi betshiyane lalumkhuba ngoba izikhali kuyizo eziphendla ukungezwani emhlabeni jikelele. Ekhuluma ngodaba lwabantu bokuza, upapa uthe yena ungomunye olabazali abamthola beselizweni elingayisibo labo. Ngalokho uthe abantu kumele bavele sineke ebantwini bokuza bengaze baba lobandlululo. Esuka edale leCongress upapa uhambe wayahlangana labantu abaswelayo abangelandawo zokuhlala ama-homeless. Uzasuka eWashington ngalintambama upapa elubhekise edolobheni elikhulu leNew York lapho azakhuluma khona emhlanganweni we-United Nations General Assembly kusasa. Esuka lapho uza kuya edolobheni leFiladelphia lapho azakhuluma emhlanganweni wama-Catholics ongenwe zinkulungwane zabantu ezigoqela izizalwane zeZimbabwe ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Kunjalo nje ngesikhathi umkhokheli webandla lenkonzo yeRoma uPope Francis elungiselela ukuphetha uhambo lwakhe lokwethekelela eMelika ngomgqibelo, amalunga ebandlaleli kweSouth Africa asemncome kakhulu ngokukhuthaza ukuthi abayanga banakekelwe. UBenedict Nhlapho uxoxe lamalunga ebandla leCathedral of Christ the King eJohannesburg, wona athi umhlaba ungaba muhle kakhulu nxa ubugovu bungaphuma ebantwini kungene umoya wokwabelana lokunakekelana.
Lobe kungusindo wenjabulo nentokozo yamalunga ebandla leRoma ngesikhathi umkhokheli wabo uPope Francis esehla endizamchineni kwele Melika ehambeni lwakhe lokwethekelela lelo lizwe. Lapha ke kwele South Africa uPapa uthakazelelwa liningi lamalunga ebandla lakhe. Nangamalunga ebandla lamaRoma ele Cathedral of Christ the King eJohannesburg ehuba amahubo enkonzweni yangesonto ekuseni. Njengoba nje uPope Francis ezaphetha lolu hambo lweMelika ngomgqibelo, amaRoma kwele South Africa bathi ngikho konke akhulume ngakho bathokoziswe yindlela angavumelani ngayo lokuthi kube khona abalamaqubaquba emali lenoto bayigodle bazidike ngayo bodwa, kodwa kulabanye abalala ngengqoqwe zomlomo. Sekukaningi uPapa Francis esola umkhuba wohlelo lwe-capitalism esithi yenza inotho igodlwe ngabalutshwana, iningi lisidla imbuya ngoluthi. Esethula inkulumo yakhe esigodlweni sikamongameli Barack Obama eWashington, uPapa ubuye wakubeka kwacaca ukuthi i-capitalism yisita soluntu.
I would like all men and women in this great nation to support.
Ngiyalinxusa bobaba nabomama eliselizweni elihle kangaka njengeMelika ukuthi lisekele imizamo yenhlanganiso zomhlaba yokuvikela abayanga emhlabeni ukuze nabo babe labakutholayo entuthukeni yomhlaba jikelele.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Samukeliso Ndlovu olilunga laleli bandla uthi kungenxa lesi sizathu uthola eZimbabwe sekulabantu abanothe ukwedlula ilizwe abaphila kulo.
Nxa ngifuna ukuthi ngibe lakho konke kube ngokwami, omunye umuntu engenakho, that's not fair. Kube fair, omunye athole lo munye athole, at least siqhubekele phambili ngelife.
Le yinto ethandazelwa liningi lamalunga alelibandla.
I confess to Almighty God that I have greatly sinned.
Kuleli bandla ke imfundiso kaPapa Francis yokuthi kwabelwane yinto abayizwe bayizwisisa. Kule qula labazalwane abazibiza Cathedral Care Team. Laba ke bakhipha imali ezambeni zabo bathenga ukudla abakuphekela abahluphekayo. Omunye wabathola usizo lolu isizalwane seZimbabwe umnumzana Lucky Ncube, yena othi bayathokoza kakhulu.
Siyasizeka kakhulu ngokudla empilweni, uyakhona na ukuthi ngoba ula kulesi simo lesi, so uyakwazi nokubheka ngale umasenyana okuthola, uyakwazi ukuphusha nyana kwelinye iside. Ayibona lentola
ubheka impilo dladla uleminyaka elishumi ngomunye wezingane ezithola lolu sizo.
Balusipha impahla noma besipha ukudla noma yini ekhona nje bayasizama, amarayisi namasaladi nenyama. Maqala ukubana basinikeze amajezi noma yini, sithakwande ngakhona.
Lezi ngane ke zithi zingasuta izisu sezibomvu zidumise umveli nqangi ngamaculo.
Nkosi malibongwe, 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 malibongwe.
Okhokheli bandla le Cathedral Church of Christ the King uFather Thabo Mosheho uthi imfundiso kaPapa Francis le yokwabelana yinsika yoluntu.
Ubalulekile le mfundiso kaPapa ukuthi ngempela akumele nokuneze ukuthi umakhelwane wami engakhelene naye noma engihlangabezana naye endleleni eswele mina nginakho ngihluleke ukumvala amehlo ngisibe nje amehlo.
Le yinto ibandla lakhe elithi lizahlala lichumayela ngezenzo langamahubo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Selokhu sikudaba lunye, asizweni umbono kasenetha wakobulawayo unkosikazi Siphiwe Ncube ngodaba lokusetshenziswa kwempahla zokuzivikela emacansini kanye lokukhutshwa kwezisu. Yena othi umbono wakhe kawuqondisanga kwinkonzo yama-Catholics ebikwayo kwenqabela lokhu, kodwa ukhuluma ezimele njengomzali.
Mina ngokwami wami umbono mbona ngani abantu beprotekta kuyi-family planning, njengoba kade kuvele kusenzakala kuvumela nabantu bekuthi wena umuntu ufunani kuqondile kakunantendi lokhana kokukhipha izisu kakuzanga kuvele kuvunyelwe, nanxa bekuthi enzakala kuyabe kusenziwa ngendlela ezingayisizo kungazakali kodwa ukuthi nxa kusho kwenzakele kuyabe kwenzakele kodwa sonto engingayikhuthaza njengomzali njengomkhokheli njengomuntu ongumama njengomzali olabantwana abangamankazana njengomzali okhokhelayo sathi ngezake safa savuma ukuthi icondom sibili ibe yinto okuthiwa ngiyayisindisa umntwana umntwana ngizama ukukhuluma naye umphize ngihlale naye phansi esikufundisa abantwana ukuthi thina njengabomama umntwana kabe lobungane nani engakabi labanye abangane njalo thina sakhula sikhokho sakuxoxa labo-anti labogogo sesadlula leso sikhathi yebo nxa likhona ithuba bekhona abalothando kuhle kodwa thina abazali nithi kasikhuthazeni abantwabethu ukuthi kabahlale balinde isikhathi sizisiwe umntwana kafunde esesikolo atiyobretevin afunde umntwana apasa aphumelele aye kuform 4 afunde apasa aphumelele aye kuform 6 adlula efika yenza idiploma yenza idegree enze konke umntwana akufuna empilweni siyakwazi ukuthi wayesesokokubona ukuthi umbe senza idiploma umbe qeda idegree lakhe lapha sengaba khona lokuthi secabanga njengomuntu omkhulu ukuthi sefuna ukwenzani nokumntwana nxa isengufom 6 yabe sebenzisa ekugcineleyo kodwa kusuka kuform 4 ukuthi ehlakuza phansi kufanele sibathuke indlela abantwana singabafundisa amakhondomu sithi ilizwe liyingaphi sibafundisa ukuthi kabakhombe kube lula nje benze zandani.
Lo Senator Siphiwe Ncube wakoBulawayo bekhuluma ecingweni le Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Owayesebenzela uhulumende waxotshelwa ukuthi wangena umdlalo wekhisimusi eweteleni duzane ledolobho lakoBulawayo. Lapho abotshwa khona wahlawuliswa ifayini ngamapholisa yokuthi wayesemdlalweni wezitabane ongelamvumo ulwisana lokuxotshwa umsebenzi emthethwandaba we-Labour Court. Umnumzana Raymond Sibanda wayekuhlangothi lukahulumende olubona ngezabasakhulayo lentuthuko kaZulu. Wabhataliswa ifayini le phansi kweziqondiso zomthetho wesulwayo owe-Miscellaneous Offices Act esetheswa icala lokwenza okungekho emthethweni emphakathini. Umdlalo lo wawuqoqwe inhlanganiso yezitabane e-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe. Uhulumende uthi wayangisa kakhulu uSibanda ukuthi angene umdlalo lo njalo wephula iziqondiso ze-Public Service Commission. Ufuna ukuthi i-Labour Court ikubeke sobala ukuthi ukubhadala kwakhe imali yamapholisa akutsho ukuthi uyisitabane. Igqwetha lakhe umnumzana Emmanuel Mlalazi uthe kala mvumo yokukhuluma ngalolu daba olukhangelelwe ukuthi luzaqalisa ukuthonisiswa ngenyanga ezayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe umnumzana Mojalifa Mokele wenhlanganiso ekhangelane lamalungelo emacansini ye-Sexual Rights Center exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Wabe sikutsho ukuthi le kungumuntu uzophila eZimbabwe like abantu bonke osethethe inyathelo lokuya kuthi inkantolo zithuba ukuthi sendala yakhe zimthole emsulwa kumbe engekho emsulwa njengoba engumuntu obika ukuthi yena uqotshwe emsebenzini ngecala okuthiwa uliyenzile kodwa kusetshenziswa umthetho ongasekho ku-constitution yeZimbabwe. Njalo yena esitho ukuthi khona leli cala alivumayo ebhadala ifayini likayisilo leli cala liqotshwe lo msebenzi.
Ngombono wakho ubona zani uzafika ngaphi ingodaba lolu mnumzane?
Thina singabantu abalithemba ku-system yakithi ezinkatholo lokufisa ukuthi khona indaba yakhe nxa kuwukuthi izabekwa kuhle phambili yahlulelwe ngobunono obukhulu atholakale ukuthi ngempela waqothwa emsebenzini kusetshenziswa umthetho ongekho. Njalo laleli cala elibekwa iqothwa emsebenzini kulicala yena angayisilo leli alivumayo ebhadala ifayindi mhlaye kothi.
Siyabona ukuthi kona ukubhadala ifayindi yakhe leyi enxa yikho kungambenza ukuthi agcine sika phansi akunjalo yini?
Ngisho nxa umuntu ebhadala ifayindi evuma icala elithile alenzileyo isigwebo sakhe usesibhadele uyabe usubhadalile. Isikhathi esiningi ngomthetho amaphepha lana amaphoyisa kumele ahambise enkantolo bhekhe inkantolo iyekhangela labantu bonke laba abhadaliswa amafayini kuye ngokuthi lo mejasi nxa yokomthi lo muntu ubhadalise ifayini yena kumele abuye ebhokisini ezeyehlulele uyaphendukisha imali yakhe lana afakwe ebhokisini ayehlulele ngakho-ke yena wavuma icala lelo alibhadalelayo ayisilo leli aliqetshelwa emsebenzini after i-disciplinary hearing yomkhathi wakhe. Thina singabantu abalethemba ku-system yakithi ezinkatholo lokufisa ukuthi khona indaba yakhe nxake ukuthi izabekwa kuhle phambili yahlulelwe ngobunono obukhulu atholakale ukuthi ngempela waqhothwa emsebenzini kusetshenziswa umthetho ongekho.
Lo Mnumzana Motshalifa Mokhweli wenhlanganiso ekhangelane lamalungelo e-Sexual Rights Center obekhuluma le-Studio 7. Asizweni uMnumzana Sobusakhula Ndebele owayeligqwetha elikhulu lelizwe ekhuluma ngalolu daba.
Yo, kusho kwakho athi ukuthi umuntu besevumile ukuthi wona etholiswa emthethwandaba ngapha yavuma yena wakhe wabhadaliswa wahlawuliswa. Ngakho kusiza ngapha. So ukholisa ngokuziphatha ungasathiwa icala sokuthiwa ukuziphatha ezibhadala kuhle ngasinda kube yinto enzima kakhulu ukuthi anelise ukuphikisana lento wena evume ngayo. Ngake phela ngithi kavumanga wabantu wahamamba wathini ngaba ngimizo kodwa nga wavuma wena wayabhadala wayahlawula ngaphinike aphinde atshintshe sokuzakala sokuzamsinda.
Ye, so ubona ngazani baba Ndebele kungaphumani khonapha nxa sikhuluma ngodaba lolu loba nje ungela okuningi ngakho kodwa ubona njani khonapha?
Ngisho ukuthi ngabanzi wena naye ezakwane besibuya kufika emthethwandala athi yena angabanjwa ngamandla ayesekuthengisa ubufakazi bakhona ukuthi no yena wabanjwa ngamandla akavumanga into engamneda kodwa naye wavuma sibili umuntu wavuma ukuthi ngomile amboni ukuthi zingamneda ukuthi aqalise ukuphikisa ukuthi kwathiwa ngecala ningalalo ngeni ngiyovumile kayahlekela lo mhlaba.
Hayi.
Ube nawe kwakuqakathekile nawe uqale ngokuthi ngokuphikisa khonokho ukuvuma icala lakho ukuthi hhayi ngivumanga ngentando yami ngabanjwa ngamandla.
Lo Mnumzana Sobusakhula Ndebele wayeligqwetha elikhulu lelizwe ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekwaBulawayo. Studio 7 Live Talk ukuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekana labesifazana abangamakholwa eRoma ngemithetho yenkolo yabo ngesikhathi uPope Francis esethekelela kwelemelika. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Putin wele Russia ukhangelelwe ukuhlangana lomunye wakhe wele Melika umongameli Obama eNew York ngomvulo ophambilini komhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations. UPutin uzahle athathele lithuba ukuhlangana njalo lenhloko kahulumende ele Japan. Inhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele esigodlo sayo kwelemelika iHuman Rights Watch ithi ikhathazekile ngokuvalelwa okwesikhathi eside kwabantu bengaphiwa ithuba lokumiswa phambi komthethwandaba ukuthi bathoniswe amacala abawethwesayo abatheswayo ngohulumende wele Rwanda okwenziwa ikakhulu esigodlweni salelo lizwe. Ngokunsukwana ezisanda ukwedlula kube lembiko ethi amabandla ezombusazwe abalisa elezanu PF lamacele MDC aphakathi kwenkulumo zokuzama ukudonsa intambo ndawonye. Lanxa iziphathamandla zamabandla la zavuma ukuthi kule nkulumo ezenziwayo ibandla lezanu PF lona lilandule limbiko. Uzulu yena udabuke phakathi ngombono walezi nkulumo abanye ngabathi lezi nkulumo zilungele ilizwe ngoba liphakathi kobunzima kodwa abanye ngabathi ukukhulumisana lebandla lezanu PF kufana lokuphaleli bandla umphefumulo ngoba seliphelelwe ngumphako. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla lePeople's Democratic Party uMnumzana George Mkhwananzi endawonye lonobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi onguye osungula lingxoxo.
Ingxenye ababandla aphikisayo laba labo kuyakuvanele ukuthi babe bathathe sikile indaba yezimbabwe kakhulu bayibambisise babalekele ungathi kuba selfish ngasenzelo bani wengathi amaxhangayengene ekhulinyiswana kungancedile izwe lezimbabwe ngoba lesikhathi bayadibeka ifonoma yifo abantu bayathotha imisebenzi amasektor avaliwe so-ke ngenxa yokuthi umbuso wezanti ama-political parties lawa engakhanya abe sibili serious axoxisane avumelane ukuthi come 2018 bangaxokozeli bonke bavumelana hayi kube lo muntu oyedwa abangupresident ohalisana lomgabe futhi bakuyavumelana ukuthi hayi kulama-conscience lapho beya kumkhono omunye wabo bona bengaphithisani ngibona ngathi ngaleyo ndlela fose leli lizwe kungalinceda so-ke sithemba ukuthi engxenye khathesi bazoza ngokwenza ubungcono babo bonke.
Umnumzana Mkhwananzi, wena ubona njani udaba lokukhulumisana lona?
Mangithi-ke mina uma ule bandla elithi lona lavotelwa labekwa embusweni ngabantu kukhetho lolo ludlulileyo luka-2013 kodwa kubonakale sebekhipha isimemezelo sokuthi amabandla lawo abathi bawehlula sebewacela ukuthi aze enkundleni baxoxisane kusuka kukhuluma indaba ende kakhulu ngoba kusuke kuveze khona ukuthi nalokho kunqoba abathi bakwenza kusho ukuthi kwakungekhona ukunqoba kweqiniso nezithembiso lezi ababethe bazozenza sekubehlula ukuthi bazifeze njengokuthembisa kwabo. Yikho-ke kumele sikuthathe njengokuthi ibandla lezanu liyavuma ukuthi selehlulekile, izwe laseZimbabwe likhulu kakhulu liyalisinda ukuthi lingalithwala liyilo lodwa, yikho selikhiphe unxuso kwamanye amabandla ukuthi aze kubanjiswane kukhulunyiswane kukhunyiswane umlotha kulungiswe ilizwe. Bese kuthi ngalolu hlangothi lwalaba abaphikisayo, yebo njengoba ebekile okasibindi ngivumelana naye ukuthi kuyadingakala ukuthi kube nokubambisana nokuxhasana ukwenzela ukuthi amandla okunqoba labo okuyibona akukade baphatha ilizwe balidiliza laba yilokho eseliyikho khona basiphuke esikhundleni ma kuyongenwa kukhetho luka-2018 ngoba abantu bezimbabwe sebekhathele.
Mnumzana Sibindi, inkulumo lezi zigoqela iZANU-P F, sike sezwa abanye besithi hayi vele nxa kule ZANU-P F phakathi bangaqali, wena uthini ngalo?
Okuza kunanzelela ukuthi kuthe laphana kusiba lelo hulumende womanyano sananzelela ukuthi iZANU-P F yayiklaimile ukuthi iwinile ithe isibona izinto seziyehluli i-economy sitshona akusamanejeki iluto sebezesika lokubusa kuhle basebenxusa lama-political parties i-MDC zombili ezaziqhana leso sikhathi ukubana bangene embusweni wemanyano. Esakunanzelelayo ngaleyana umanyano kahulumende ibona ungathi wancetha ukuthi uvuse iZANU-P F yayisifike. So-ke engxenye engingakutho mina ngokunanzelela kwami ukuthi kade singananzelela iZANU-P F ukuthi yayibona ukuthi kuyisensi ukuthi iyafa khangele ubone ukuthi indlela abalisana ngawo kwenzakalani ephathini yakoda sakhulume nge-economy vele bona bodwa bayaxabana namhla umxothelo kusasa umxothelwana kusasa umxothelwana kanye ngathi akusela kuthembana phakathi kwebandla leZANU-P F. Ngokunjalo-ke i-economy futhi layo abalampendula ngaje uba umkhwana zefitho ngivumela layo futhi so kusegcekeni ukuthi nxa iZANU-P F sizama ukuthi kade incengela amabandla ukuthi abuya bazoba ndawonye indlela futhi yokuthi bafuna ukuthi bavuswe emathuneni. So-ke mina engingakutho yukuthi hhayi amabandla la amanye aphikisayo angavumi ukuthi angene umanya leZANU-P F. iZANU-P F ayime yodwa izele ilizwe lelile esimele yiyo elizwe laba yilokho yikho khona soke izimele yodwa amabandla abambane yodwa la ma-opposition iZANU-P F bayitiye yodwa ngoba bengangeni kumesiyayo ngoba vele siyayibona ukuthi hhayi kukhanya ungathi kade isisiya sibile ekugcineni wayo. So mneke ngingakutho
umnumzana Ambrose 70 isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ndawonye lo mnumzana George Mkhwananzi umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party bexoxa lo Chris Gande we-Studio 7. Iqembu le-Highlanders lilakho ukudlalisa umgadli obedlala elizweni le-South Africa uRalph Mathema emdlalweni walo lele-Capes United ngensonto. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede uthi amaphepha avela kuqembu le-Witbank Aces akhulula umgadli uRalph Mathema ukuba adlalele iqembu le-Highlanders afike izolo, njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uAmin Somapiri uthi lo mdlali ulakho ukudlala ngesonto nxa engakhululwa yinhlanganiso ye-Premier Soccer League. uSomaphiri uthi umkhathazayo yikuba uMathemba ubengadlali imidlalo yemncintiswano, kodwa wathi lo mgadli ubesebenza kanzima ngesikhathi leli qembu lizilolonga. Iqembu layelendasi linqobe kanye ladliwa kanye selokhu uSomaphiri ezibambe esiduwini esebenza ndawonye loCosmas Tsano Zulu kanye loMelusi Mabaleka Sibanda. Abaqeqetshi laba badingwe ukuba besize leli qembu engozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu njengoba bephiwe lumsebenzi ngesikhathi seliyehlela ahlala kwindawo yeshumi engalaneni. Leli qembu lilokhu likwindawo efanayo engalaneni, kodwa uSomaphiri utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba abadlali beqembu leBhosi okuzamele bazimisele ukusebenza gadalala ukuze leli qembu liphakame engalaneni yemiklomelo.
Abafana siyabagijimisa kakhulu, kanti vele bazagijimiswa bani egemini? Phelaphela ama-opponents agijimisa bagijimisa ngodlala nechikenini lena yurani kuyakunceda kusasa.
Iqembu laye lendazi lilakho ukuba lingelamvimbi u-Eric Mutsingwa, yena ophethwe yisisu kanye le-Honest Moyo olimele iqembu leBhosi lidlala umdlalo wobungane leqembu leBulawayo City ngesonto edlileyo. Ikanti abadlali abathi uDouglas Banda, uRaman Kutsanzira kanye loKing Nadolo bona bayaqhula, kodwa bengenelisa ukudlala nxa bengaphola masinyane. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanje. Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu Albert Ncube othi, salibonani basakazi bami abahle, ngicela ukubingelela umdala uSankosi lo Malusinga ngisithi asiqhubeke phela nge-project yethu. Umlaleli wethu Mbongeni Sithole yena uthi, ngithi uMugabe useyehlulekile, akayeke lezano PF, akulamsebenzi, siyalamba ngenxa yakhe. Omunye njalo umlaleli uthi, basakazi abahle abathi uChris Gibbs, Blessing Jonga, Sitha Praxedi silabanye, liyathandeka kithi lapha eGabela eLupane ntambama, zonke uzwa imisakazo ngapha langapha, siyabingelela. Akusacacike lapha, kodwa ngabona umlaleli wethu lo nguThakazela ibizo lakhe. Lani balaleli lilakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 1202465038. Lasebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com.
Working at the man and think about you. In the after, show me do be do. Come and just unwall me, make me feel so irate. Twist and turn, darling mercy. Check and shake.
Feel so
hey, don't be late.
Feel so yore.
In a rubber duck style.
Feel so hot.
In a dancehall style.
Come so hurry up.
They bump and grind.
Feel so hot.
They slow and sexy.
Feel so yore.
Ah.
Feel so
easy.
Huh? Feel so yore. Yeah. Feel so hot.
Madness.
Oh Lord, have mercy.
Yeah.
Oh Lord, have mercy. My darling, mercy. Please have some mercy. I beg you, mercy. Please have some mercy. I'm sorry, mercy. Please have some pity. Oh Lord, have mercy, mercy. Oh Lord, have mercy. My darling, mercy. Please have some mercy. I beg you, mercy. Please have some mercy.
Huh.
I'm sorry, mercy.
Huh.
Please have some pity.
Lord, darling, mercy, sweet like sugar. Rain upon me, come in on my chamber. When you touch me, I melt like butter. Touch me now and light my fire. Shake and shake.
Feel so hot.
Hey, don't be late.
Feel so yore yore.
In a dancehall style.
Feel so hot.
In a rubber duck style.
Come so hurry hurry.
Hey, bump and grind.
Feel so hot.
Hey, slow and sexy.
Feel so yore yore.
Nah.
Ukugqiba uhlelo lwethu kesikhangele ebezikhokhela. UPapa uFrancis ofike kwele Melika izolo namhlanje uhlangene loMongameli Barack Obama esigodlweni sakhe seWhite House. Iqembu leHighlanders litshela umhlangano lentatheli zendaba ukuthi lilakho ukudlalisa umgadli obedlala eSouth Africa uRalph Mathema ngesonto. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.